So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhlazi ku 29 hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abathathu abacathengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Uze sutiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithi
ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa ngohulumende esigabeni seMathebeleland South.
Uma kubona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balokukwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezanu-PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa ihodo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele ihodo lethu esalijonjelwayo esasiliyihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba ngomvulo. UBrian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, uLucky Sibanda oleminyaka engu-26 loKevin Dube oleminyaka engamathumi amathathu 30 betheswa icala lokugcekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamathumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. UBrian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakwebulawayo. Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga wonke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr. Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzoregister baregister uZach Ngeji ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr. Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizwe leli lalumatha laba libizwe elaziwayo ilizwe lonke. So nasibona ngani khonoko ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa imhlelo yethu. Ukuze sutiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba sivela sisuthisekanga. Thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu lababanjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu la. Ngekusuthi ukuthi amapolice belokhu esadingisisa indaba le. So lathi sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba.
Njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba?
Thina njengebandla le Citizen Coalition for Change asithanda ukuthi sibe hlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona. Ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachayela ihlombe, kodwa esifuna ukwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayela ifeja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba. So sikhayela ukuthi abantu laba nxa bengagwetshwa balakho yini ukuseva amasentensi abo, kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyo umthetho okhona. Ngoba into esikhangeleleyo thina njenge-Citizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanele esifanela laba abantu, ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekeli balo bayethuselwa ngabebandla leZANU-PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcinisihlalo we-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunanzeleleyo ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa yibandla leZANU-PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party ama-ovet asoze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo emarisetment lasemaplazini. I-CCC ingangena embusweni bazocotshwa, yinto abasitshela yona. Kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu. Isekelo sombuso angeke satshintsha. Abazaba behleli endaweni zabo zizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe. Imali yabo izaba lesisindo. I-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo iZANU-PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembi sokusitshisela imizi. Ngibe sengisithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani. Wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sibe buya berojwa ukuthiwa sizalenzela lokhu lalokho. So nathi sithi kulungile, thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe leZimbabwe. Sibengatholanga nje emasimini kungenxa yokulima, futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba. Bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu. Akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokugcinileyo, kodwa bona abakhulu besebenzisa ama-tractor.
Besixoxa lomunye wakho webandlali ZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende, singathi ngesingisi sabotage. Kodwa hayi, ubona njengebandlali ZANU-PF bayazama kakhulu.
Yahlekisa umfowethu Ngqobizitha, kambe ngobani abasabhotisha abantu? Nxa ule dola e-America eZimbabwe le $700 inkwini khonoko. Yena nguminista ukwaba nguminista we-industry Akula hivu lomtano yetu wa mkachayo. Okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo. Abantu bakhangelele uhulumende ukuthi ufaka amaprogram anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbako yonke indawo ama China kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe yiqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edrive ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabwe saphuma sonke ukuthi lizwi wehluleka ukukhitshwa umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngokhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le triple C nxa singena kuphawu abantwana babo esikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko mele behole yamazwe onke bayahola ezimbago sokuhola ngezindawo amaprovince ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni eSouth Africa mhlaso kungenwa advocate nesentshamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile experience semisebenzi abayifundileyo sebeze thuthukisile izwe lakithi besiholela imali yabo enhle.
Lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland South ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo osandakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Ngqobizi Thama ngaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zebulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu ongangami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balobu kwethemba abalakho ukuthi uyazisisa ukuthi inhlanganiso njengezano PF ithoni inhlanganiso ekhulula ilizwe leli inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi. So ngumlandu engingawuthathi kancane ngumlandu engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni nami ukuthi ibandla lezanu PF liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandu wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovince ngincuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture abe-mining abe-transport ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovince besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovince yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Sizokukhangelela ukuthi sibe lethuba lokunyusa futhi amanye amaminisa kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona uthunywe yiphathi zamtiyeni. Sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sicinilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yeMasamo ukuqedisa i-MPOLI eGwanda emse le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Kune-plumtree for many years besifuna ukuthi sibe le polytechnic. Khathesi lo nyaka iyatshaya i-ground breaking imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende weZanu PF uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele ze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport ngoba ngale sakina sithole engineer but sifuna uminista ebuye imigwaqo ifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nakhangelisele sei esibelayo kusindiswa kukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo labantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye babebelibele ukuthi esifunze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Silabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms, lokhu okwekule njini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu, sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usicilelwe ngalezamcf zitshoni. Mangibone ngizabona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyaphela amanje, ivuseleleka ngendlela yethusayo.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende ubonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South, emela iBulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanxa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukisela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenge asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018, $540. Yindaba sisithi imali le sayijonjelwa, imali le sasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 bond is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540. Kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame ukuyiqathanisa ukuthi siyibisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina liyi-ATUZ lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-ATUZ sibone ngani kuyafika kuyetshaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubeka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacwela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lessons. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, kayenzi lutho. Pho thina beke amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kathesi, kutshona sikuhambela amanga sithi siye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-ATUZ esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ne-statement esisifakayo nxa singayanga emsebenzini utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende enxa elasebazalini?
okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusekelo sombuso kusection 203 okhuluma nge Public Service Commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasimeleyo. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini akhulume ngokuthi usenikeze isebenzi i-100% i-100% yemali engekho. Isingaye esikolo kuthiwa 100 times 0 is equal to 0. So 100% of nothing yi-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7. Abdumi Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena ngazi ukuthi yathi yini inkinga lapha. Njani kodwa lonke. Ndanda ukuphawula nje nawumaphosa ngisabe ukhuluma igama lami kodwa ndabuke nyathi. Hhayi zani lokuthi ozidala thina sayijoyina kudala izanu. Sayijoyina kudala umgabe sesekhona. Enguye ulida lathi sinje sike sakwenza kwama-youth sikuzanu. Hhayi hayi, bengake baze balitshele abantu bezanu ukuthi yibo abenza ukuganga. Bengaze baphakamisa imizwi lokuthi yibo abenze ukuganga kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma ama-youth bebafokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahambe ama-youth lana afike wona bacatshe ngomunwe. So abangabe baze bakhulume bazakwenza engani ngabantu laba abafuna ukukhuza bengisenzani bakhuza emehleni abantu. Akula muntu ovela abantu abanye bayithanda izanu. Mina ngazi umuntu othanda izanu ukuthi ucabanga kanjani. Ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izanu kutho ukuthi yabesidla phela. Yibo abatshontsha imali labo bantu abathanda izanu. Izanu yabanika isikafu, inikeza abantu ababi, yabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka asisayithandi izanu. Izanu ibuse thina singabantwana besikolo, sisiye esikolo yabuse abusa. Ayo abake baphumuze, abake baphumule bayekele ukubulala abantu kuphela. Loku kubulala abantu phela isibo bantu babo labo babulala abantu bakaNkulunkulu. Banikeza abantwana babantu amacala, kusale kuluhlupho ebantwaneni, kusale kuluhlupho esihlobeni ngokubulala abantu. Ingwendela abangasoze bayikwanise lowo muntu obulela omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayime labake babuse ngoshamisa sibone ukuthi bayangaphi lelizwe lelo. Ayisilo lizwe lezanu, ayisilo lizwe labomnankagwa leliya.
Studio 7 ningani basakazi abasakaza iningi ezimnandi ezinhle ezincomekayo. Studio 7 naloke ngimelele ukuthi liza ngithinda ngile 2 minutes talk, not 5 minutes, 2 minutes talk ngiyabe sengiqedile. Lingithinde khulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Salibonani Studio 7 bingele loGibsdube nabonkomo nabosithandekile Ndlovu. Kanti odwa sakhala, sahlala sikhala ngento yodwa. Siyathumela amavoyisi ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG. Siyathumela ama-voice note kabalwa. Kubalwa ama-voice note IEEE nama-voice note ayezano PF. Kungani vele kahle bantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imthwakazi? Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle, kodwa siyadumala ma ama-voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe munde, ngabonga ma ukuthi ne-inothi le ingafika ngoba imthwakazi Republic Party kayibalelwa ama-voice note. Ukhona omunye lapha ongenileyo sele 2 days loko lifaka yena kuphela lokhuluma ukuthi kumele kuvotelwe izanu PF. Liyamphinda-phinda thina kasivalelwa angazi inkinga yini kumele nisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuzaze kufike isikhathi azaphuma nami nguLouis Kuduza ex-combatanti lami yayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babu iyazamazama iyanyikinyeka kufa abantu kuthatha abantu kuba iphasi phezulu asazi ukuthi kumbe kulinywa kuya ngaphi kumbe silima siyempumalanga kumbe silima siyentshonalanga asikwazi hayi umuntu u-£35 hama uthanga esande esikhulu i-£5 hama bayatshaya phela bayabulala e-£5 hama babulala ilizwe babulala abantu kuke kunjalo hayi sizabona khona kodwa yami icomment ithi hayi iZimbabwe iya ngaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani bantu bezimbabwe kuvuka njani ezindaweni zonke ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulalana ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaphozishini ngenkani iphozishini umuntu uyinikwa ngabantu benanzelele ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumulo womuntu uyabizwa phezu kwabo yikho ubona izangoma zayani ukuphosela uJona emanzini uJona esithi mphoselanelwane bathi kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwethu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala khathesi abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhulu ukuthi lo angafani nanzangeni so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixole umgodi wegugurawondele ugcwele abantu ngobaba ababebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisizwe kwasizwe seZimbabwe singanayo so hlalani phansi litshelana amaqiniso ngalisola hambani liyekuza kupresident ukuthi president sifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasenzi so badala hloniphanini isizwe senu lisihloniphe njalo kufunwa ngabantu lawo ekulaleli ngoba lapha ilizwe leli liqala ukulwelwa vele kwakuthiwa imajority rule izifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa ususithi mina ndesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yedwa uyabe phambanisa kadonse lesizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi abahleke studio 7 wakhuluma izingama ezimqotho ngeZimbabwe siyabonga thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngomanti yabheka isadik yonke amazwe kubuya ama-elections iZimbabwe yodwa nomsindo lapho kubulalana khona kuthayanwa khona ukubotshwana khona kunyamalaliswana khona alikho ilizwe e-Africa kumente sadik engakangezwa kakhulu isadik enke ngezwa besithi kulabantu abatshaywayo kulabantu abacatshayo kulabantu ababotshwayo esadik iZimbabwe yodwa angazi ukuthi impilo bani sezayiphila kuleli lizwe njalo ibandla elibusayo yiyo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona kusenzekala ngo-2008 kusenziwa amabhesi movethu ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini abayo ade bewayenzile lala lihlabele ubusuku ongikhona ngalo kungenani ukuthi ungalephi ibandla bekwenzakalani so le nto le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikokwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuchithayo kwegazi udlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abezanu PF bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhla ngamalanga ukuthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi ankaze ngizwe ekhuza abebandla lezanu PF mayekhuluma amabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abezanu PF ababotshwe ungezwa kuthiwa kulomsindo okwalithi i-CCC yezabotshwa kuphela njalo ba-abhuza amapholisa ngoba amapholisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazane amapholisa abantu bazalwa elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxabanise amapholisa nabantu abantu abayisebenzisa amapholisa abasebenzisa amapholisa ngiyabonga AK Buffalo okhulumayo
siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile hayi siyaphendula siyalalela siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama